Siyabonga Chris Lomavela si lechana njani mthwakazi siyalamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntu ngamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ninxa efaka abasekeli bakhe bazi babe bathathu yena evele kade laye lo munyo khona kusikwenza siqalise ukuzibuza kakhulu thina abavele emathebeleleni ukuthi kanti lo obe khona njengoba kuthiwa ovele emathebeleleni kambe kungabe kuyinto liyana vele siyaziyeza ukuthi abavele emathebeleleni akumelanga babuse ngokuthi
umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ukhetha abanye abasekeli bakhe ababili okwenza abe labasekeli abathathu.
Sithanda ukuthi sibonge ama-courts ngokulandela isisekelo sombuso ikakhulu u-honorable uJudge Mathonsi ngokuthi asivumele ukuthi kumele ukuthi siqhubekele phambili ngohlelo lethu olokuchaya izimbiza.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo uvumela abesifazana abe-MDCT ukuthi baqhube uhlelo lwabo lokutshengisela bechaya imbiza kusasa. Kubotshwa abaphila ngokuthengisa esitaladeni abalitshumi lane eHarare betshengisela besola ikhansili yaleli dolobho ngokubathathela abakuthengisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo weStudio 7. Kubotshwe abaphila ngokuthengisa esitaladeni abalitshumi lane eHarare namuhla ngesikhathi betshengisela besola ikhansili yaleli dolobho ngokubathathela abakuthengisayo. Ababotshiweyo laba bagoqela umnumzana Steny Zorwatsa owenhlanganiso yeNational Vendors Union of Zimbabwe. Omunye wababotshiweyo laba ophume kuvidiyo ethethwe inhlanganiso ye-263 chat ubebongolela ekhala ngokuthi amapholisa amhlukuluzile amgcoba esithweni sangasese. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ukhethe abasekeli bakhe ababili abathi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri. Lokhu sokusitsho ukuthi uTsvangirai uselabasekeli abathathu okubalisa loNkosazana Thokozani Khuphe. Leli linyathelo elibikwa lingathakazelelwa ngabanye kuleli bandla. UTsvangirai owatholakala elemvukuzane yamathumbu ubekhatshwe ngunkosikazi wakhe u-Elizabeth lapho esethula amagama abasekeli bakhe laba. Umsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni ophumele sinqomo sokuthi akhethe abasekeli laba izolo. Imizamo yokukhuluma loMakhuphe yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Peter Moyo othi leli nyathelo liyancomeka.
Sikhethe leli nyathelo eliyenziwe ngomongameli wethu ukuthi khona adobe abantu abayenza ama-vice president umbono omuhle ngoba uyabona elakusasa alaziwa yikho efake abantu omunye omncane omunye omdala omdala uzabe ebona ukuthi khona labo abafana bachume babe sezikhundleni lezi lo omncane uyabe nenhlahla ube sithi ube nenhlahla ngoba upresident uyamgruma ukwenzela ukuthi khona abe nguleader wakusasa so thina njenge-MDC abasekeli futhi leli linyathelo elihle kakhulu siyalamukela yikho ubona into sezihluka lapha eZimbabwe ngoba uGabe kafuni omunye umuntu ozasondela eduzane laye ukuthi amgurume so lapho umnumzana Morgan Tsvangirai ubonile kufanele ukuthi khona athathe laba abayenza ama-vice president siyakwamukela lokho siyakuchayela ihlombe.
Kodwa abanye abathandabuzayo ngabathi bona kanti kungani engakhethanga omunye oyedwa nje ukwenzela ukuthi ancedisane lalo okhona vele uVice President.
Kuye kungasoze kwenza ukuthi khona akhethe umuntu oyedwa. Ngani ngoba uChamisa yamelela abafana abancane. Bonke abantu abancane bonke bayazwisisana abazabe bekukhuluma lo Chamisa. Laba abadala abazabe bezwisisa okuya kukhulunywa umZulu. Laba omama abazabe basizwa ukukhulunywa umama unoTokozani Gupe. So lapha linyathelo elihle kakhulu njengoba ubona ilizwe selitshintsha kathesi labana amaxhegu abalwinti labayafa ebusuku lasemini beloko behamba. Asithi soze siyekele ukuguma abafana abancane. UChamisa benenhlanhla ngoba uthethe ukuthi upresident amgume. Ngase sisize thina ama-leaders kusasa elakusasana aziwa kungayenzakala okwenzakalayo. Uyambona upresident ethi ubeyezwa kuhle. So ufuna abantu abadukayo yena ephumulile edinga abantu abasebenzayo esibili. UChamisa uyasebenza konke ubaba umuntu wonke akwazi uChamisa uyadoza. UMzuri saphotha sawina ilizwe leli e-organizer abantu bayakwazi khonokho.
Umnumzana Peter Moyo lilunga lebandla le MDCT ubekhuluma lo Chris Gande wo Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxele encwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga yena othi kalilunganga inyathelo elithethwe nguTsvangirai.
Akumangaliso kwenziwa nguTsvangirai because uTsvangirai wenza into ayifunda iveli esesekuzano ngoba eqinisweni nxa efaka abasekeli bakhe baze babe bathathu yena evele kade laye lo omunye okhona kwenza siqalise ukuzibuza ikakhulu thina abavele emathebeleleni ukuthi kathi lo obekhona njengwana kuthiwa ovele emathebeleleni kambe kungabe kuyinto liyana vele siyaziwe ezano ukuthi abavele emathebeleleni akumelanga babuse ngoba uTsvangirai uyagula mhlawumbe usekubona ngokuthi ngelihlo lokuthi uma engaphuma lo kade khona ehedwa bekungenzeka ukuthi aqine senguye ukuthi akakhokheli ibandla. Kungabe kuyindlela yokuthi usezama ukuthi asihlasitshengisele ukuthi indlalifa izaphuma kwabangakibo abavele emashonaleni hayi kulo or kulabo abavele emathebeleleni. Bona ngani isenzo sikaTsvangirai sikwenza kube sobala lokhu.
Kodwa ke sike sakhuluma labanye abe-MDC bathi bona leli nyathelo lithethweyo lizaqinisa ibandla ngoba kufunakala kathesi ukuthi kusetshenzwe ngabantu abangani baningi njalo lokufaka abantu abanjengabo Chamisa kujengisa ukuthi kufuna abantu abaselegazi eligijimayo kakhulu. Ungathini?
Kungakukuthi kade bekuhlose ukuqinisa ibandla uTsvangirai kanti uyagula kwaleni kwehluleni ukuthi bamcela ukuthi kahlale phansi ukwenzeka ukuthi ibandla lihanjiswe phambili yilaba abalegazi elilokhu lisagijima njengobani uSitho Chamisa labanye. Kanti bayehluleka ukuthi bakhokhele nabothokozani bona bana bayehluleka ukuthi bakhokhele sabe ukuthi yiyo inkulumo yabo kade abayi-ade ngaleyondlela phela kutho ukuthi uTsvangirai into ayenzileyo yibula ngoba ungeke uthathe abantu abangu-3 ubafake phambili uthi bakuncedise wena uvele ugula. Eqinisweni siyakubona ukuthi uTsvangirai uzama ukubeka ngezinye indlela incazelo yokuthi indlalifa ngubani la and indlalifa siyakubona sobala ukuthi uMakhuphe kasozabe ngomunye wendlalifa ngoba nxa ngakade kufanele kube nguye ozaba indlalifa bekungenasidingo sokuthi uTsvangirai ambekele izisekelo ezimbili phezu kwakhe yena evele khona ubezahlathi no uMakhuphe kaqhubekele phambili.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uvumele abesifazana bebandla le-MDCT ukuthi baqhubeke ngohlelo lwabo lokutshengisela kusasa kuleli dolobho ngokutshaya imbiza besola umbuso we-ZANU-PF. Kubika uNompumelelo Moyo.
Igqwetha uKholwane Ngwenya obemele i-MDCT uthi umahluli wedalele High Court kobulawayo uNicholas Mathonsi nguye owahlulele isikhalazo sohlangothi lwabomama abakade sebevinjwe ukutshengisela kwakusasa betshaya imbiza kobulawayo emkhankasweni abawubiza ngokuthi Beat the Port. Ungwenya uthi uMathonsi ukubeke sobala ukuba isisekelo sombuso siyavumela uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele ngokuthula njalo umthetho we-Public Order and Security Act awenqabeli abantu ukutshengisela ngokuthula.
Inkundla ivumile ukuthi omama be-MDC baparticipate ku-bid the port match yabo abazayenza ngesaturday the 16th. Ithe yona i-constitution yabavumela kathesi ukuthi bayenza ama-match.
Uhlangothi lwabomama be-MDCT lubhalele ngesiphanyiphanyi e-High Court kobulawayo besola amapholisa ngokubavimba ukuba batshengisele ngomgqibelo betshaya imbiza besola isimo esisezweni. Umsekeli womkhokheli we-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumthethwandaba.
Asithanda ukuthi sibonge ama-courts ngokulandela isisekelo sombuso ikakhulu u-honorable uJudge Mathonsi ngokuthi asivumele ukuthi kumele ukuthi siqhubekele phambili ngohlelo lethu olokuchaya izimbiza sitshengisela uhulumende okaRobert Gabriel Mugabe ukuthi silendlala sesidubekile sokwanele.
UMakhuphe uthi omama be-MDCT labanye abantu bazimisele ukutshengisela ngomgqibelo betshaya imbiza kobulawayo njengendlela yokutshengisa insolo yabo ngendlala ebhahileyo elizweni besithi imbiza kazilalutho lokupheka.
Sike saba lama demonstration eHarare angalamsindo, saba le demonstration kobulawayo engalamsindo, saba le demonstration eMtare engalamsindo. Lapha kobulawayo sesiphendukile njalo, sizabona ukuthi demonstration le ayilamsindo. Ene njengabo mama, thina sivele kasilamsindo. Singabantu abafuna izinto ezenziwa ngendlela eqondileyo, izinto ezenziwa zikhululekile.
Ukutshengisela kwabomama betshaya imbiza kujonye ukukhombisa ukuba omama beZimbabwe bayakhonona ngokumamanzonzo kwezomnotho welizwe osokubangele indlala ezimulini zabo. Ukutshengisa ukuthi imbiza kazila kudla kokupheka kukhanyelele ukwenziwa ilizwe lonke jikelele kumaviki alandelayo lukhokhelwa uMakhuphe kodwa kuqala kobulawayo ngomgqibelo. Kusukela kunyanga ezedlule izizalwane zeZimbabwe ziqale umkhankaso wokutshengisela zisola indlela uhulumende abusa ngayo bethi sekwanele loba nje ukutshengisela lokhu sekuchiye abanye bephansi abanye belimele kuthi lezinye izakhiwo zichisiwe abanye babotshwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abukholo lwesiKristu sebexwayise abezomvikela ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluza uZulu. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo iphume emkhosini womanyano wababandla ezokholo lwesiKristu wokuphawula okusemthethweni umkhankaso womnyaka wonke wokhuthaza ukuqedwa kodlakela phansi kwendikimba ethi The Prophetic Voice to Break the Cycle of Violence and Torture in Zimbabwe. Lumkhankaso ukhuthaza njalo amabandla wonke okholo ukuthi athandazele ukuqedwa komoya odlakela ovame ukusukuma ngesikhathi sokhetho lomoya wokwesaba kwabafundisi ukutsho lapho bebona umonakalo usenzakala. Inkokheli evele kumabandla ezokholo ehlukeneyo athi sesifikile isikhathi sokuba inkokheli kwezombusazwe yehlukane lomkhuba wokusebenzisa udlakela. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, laye ubekhona emhlanganweni lo.
Ngalokho ke kungaqhubeka kusenzakala, thina njengebandla sizaphakamisa ilizwi esingathi i-judgment voice, ilizwi lokugweba, ngoba izwi lenkosi lithuna isigwebo siqala endlini yenkosi uma silifunda kahle kahle.
Ethi kungumthwalo wabafundisi ukubonisa uZulu emabandleni enkonzo phezu kobubi bodlakela lwezombusazwe.
abantu abavotayo elizweni leZimbabwe abafundiswe ke malungelo abo kuvota ukuthi bavote ngendlela ebalulekile ngendlela ekhululekileyo kungaze kwaba lokufuqana kungaze kwaba khona lokwethuselana sithi thina ke ibandla makalibanyane makalibambane ibandla makalikhulume ngezwi linye
inkokheli yamabandla ezokholo ithi bazofuna babethwe ngamagama labo basebenzisa bezomvikela ukuqhuba udlakela sikhathi sonke nxa zike zaba khona lezi zehlakalo ukuze bajeziswe. Abamabandla ezokholo bakhuthazwe ukuba bengathuli nxa bebona inkokheli yezombusazwe isephula ilungelo loluntu lanxa kusitsho ukuba abezokholo batshengisele kuze kufezeke lokho. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika la kwele Bilitane sezichothoze umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo. Namazwi yakhe ukuthi zisetshenziswa ngamazwe la ukuzama ukugenqula umbuso weZANU PF. UChombo wethule umbiko kuphephandaba leHerald namuhla esithi abantu laba basetshenziswa ngamazwe omabili ukungcolisa igama likahulumende ngenjongo yokumkhipha embusweni. Amazwi la aza ngemva kokutshengisela okube khona kwele Bilitane. Izizalwane zeZimbabwe zisola kakhulu ukuvakatsha kukamphathintambo wezemali kulelo lizwe, umnumzana Patrick Chinamasa kumaviki amabili edluleyo. Kunsukwana ezedluleyo zitshengisele njalo zisola umbuso weZANU PF eLondon. Izizalwane zeZimbabwe eMelika lazo zizatshengisela esigodlweni isomeli weZimbabwe kusasa. Zisola umbuso kamongameli Mugabe lebandla lakhe. Siqhume isizalwane seZimbabwe kwele Bilitane njalo ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda.
Umnumzana uThombo ukhuluma ngani kumbe kasahlangani ngoba phela nxa ukhangela kuvamile ukwenzakala ukuthi uhulumende angahlalela abantu kanzima. Alimaze umnotho welizwe enze yonke into engafanelanga yenzakale. Abasebenza uhulumende iziphathintambo eziphezulu kakhulu zanda ukuthi zisuke zingasakwazi ukucabanga ngendlela ehlanganyela kumbe efana nabanye abantu. Ngibona ngani amacabangelo akhe asetshiyene lembono wakho usutshiyene lembono yabanye abantu jikelele. Okusegcekeni okwazakalayo umhlaba wonke jikelele yikuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima ngomkhonomi ongalamisebenzi, ngomkhonomi ongelakudla, ngomkhonomi ongela yonke into. Ngakho nxa abantu bejengisela besithi hayi umbuso lowu usube mde kakhulu njalo awusiletheli lutho, umuntu okukhangele kahle kahle kufanele ananzelele ukuthi hayi akudingakali sela, akudingakali umona ukuthi ngubani owenza umona. Kufanele ulungise indaba yasekhaya exotsha abantu ukuthi baze bacine sebesediaspora njengoba betsho umnumzana uChombo. Ngibona kufanele ananzelele khonokho ukuthi hayi kukhona abakwenzayo bona njalo indlela asebecaba ngayo le ndlela ababona ngayo umhlaba lempilo nje jikelele kaseyo engathi abantu abaningi bangayilandelelela kasazwakali abasazwakali ukuthi bazame ukuthi
kuyini okubethusayo. Kanti
yikho lokhu ukuthi abantu laba mhlawumbe bahlala kwenye iplanet, bahlala kwenye indawo esingayaziyo thina, babona okunye esingakuboniyo, baze esingakwaziyo. Njalo iZimbabwe abakhuluma ngayo ayisiyo esiyaziwa ngumuntu wonke jikelele, angazi ukuthi bone yabo ingaphi. Okufanele kubamangalise kakhulukazi yikho khona ukuthi kathi kuyini abantu beZimbabwe belokhu besekela siqhubekela phambili thina sisihluleka izinto zingahambi kuhle, izinto zimekanzima. Bona ngibone ngani bazibona zelizweni eliphumeleleyo, abantu benelisa ukuthola yonke izidingo zabo zenelisa ukuthi zihlanganiswe. Ngakho nxa abantu sebesithi hayi bo siyadibeka lapha basuka bamangale bethuke sehlule ukuthi sizwisise thina ukuthi kathi okubenza bangaboni esikubonayo nsuku zonke kuyini, baphila kuphi umhlaba.
UDr. Nkululeko Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala Gwele Pilitane njalo uyincwethi kwezombusazwe. Live talk namhlanje sikhangela ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ngomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi babe ngabanye babasekeli bakhe uTsvangirai. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele France zithi kulabantu abangamachumi ayisishiyagalombili lane abafileyo njalo kwalimala abangamachumi amahlanu lambili ngemva kokuba omunye undoda etshayele imota yakhe enkulu phakathi kwexuku labantu ekade bethakazelela ilanga leBastille Day izolo ntambama edolobheni leNice. Ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sekethe ozaba ngumsekeli wakhe nxa ethe wakhethwa ongusibalukhulu wesigaba se-Indiana uMike Pence. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Kesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngomnyaka ka-1986 uNorman Borlaug owayeyingcweti kwezokulima owaduma ngokuba ngubaba kwezokulima emhlabeni jikelele u-Father of the Green Revolution wasungula uhlelo lokuphiwa komvuzo o-World Food Prize. Lesi sicoco se-Nobel Prize for Agriculture and Nutrition sinikwa abantu njengenhlonipho lokubatshayela ihlombe ngomsebenzi wabo wokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kokudla emhlabeni jikelele. Lonyaka lomvuzo uphiwe abantu abane abakumsebenzi wokutholisa uzulu ukudla lokwehlisa udubo lwendlala kanye lokusilela kokudla okwakha umzimba. Abane laba uDr. Maria Adraide weCape Verde, uDr. Robert Mwanga oweUganda, loDr. Jan Lo weLemelika basebenzela inhlanganiso ye-International Potato Center. Banikwe inhlonipho ngomsebenzi wabo wokuphuma le ndlela yokulinywa kwembambayila elombala olithanga, i-orange flesh sweet potato, elokudla okwakha umzimba ngasikhathi sinye lokuvikela emkhuhlaneni lama-vitamins. UDr. Howard Boz weMelika owasungula uhlelo lwe-Harvest Plus e-International Food Policy Research Institute nguye okhokhele lo msebenzi impumela yawo ezasetshenziswa emazweni angamashumi amane womhlaba. Umqondisi wohlangothi lwenhlanganiso kahulumende weLemelika e-USAID uGayle Smith utshayele ihlombe abanikwe lumvuzo esithi benelise ukukubeka mgceke ukuthi umsebenzi wesayensi uqakathekile kakhulu kuntuthuko yamazwe womhlaba.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Uwaza Friday namuhla silomculi we-hip-hop uMsiz K yena olungiselela ukukhipha idlalate lakhe lakuqala. Kubika uJoseph Njanje.
Sister K, is that who had music? Many the miles, baby. Many the miles, baby.
Many the miles.
Usiza Nkomo yena waziwa ngegama lomculo elithiwa Msizi K ukhethe ukubiza idlala de lakhe lakuqala ngegama elithi Bazovuma.
The distance doesn't change how I feel about you. I just look inside, that is where I found you. In my thoughts and in my feelings, I'm keeping you alive. When you kiss me through the phone, you're keeping me alive. Keep my last in check, make my home.
Leli gama uliqondise kulabo abangakholwayo ukuba engaphumelela aziphilise ngomculo. Njengoba lanyakenye ekhuphe ingoma ethiwa ngubani ozokwenza ebiqondiswe kulabo abasola ukukhetha kwakhe ukuba ngumculi loba nje yena efundele ukuba yi-accountant enyuvesi yeWalter Sisulu.
Hayi, abazovuma yazini yibo bonke laba njani abangafuniyo laba yabona. Bonke abantu laba bathi no nje nto le nto leyo ayisoziyenze leyo bazovuma. Yeah, bazobona sengikwenza mina.
Leli dlalade uMsizi K usebenze endawonye labangane bakhe abagoqela uKOD, uDouble PG, iqembu leDrum Cult kanye loJoe Maseko weHouse of Rising Sound. Lengoma ezilichumi lesithupha njalo uMsizi K uthi kuyisifiso sakhe sokwala esenza njalo lakwamanye amadlalade azalandela leli ngoba efuna ukuthinta abantu abaningi.
Ngoba ama-tracks maningi bona that digital maskande khona khona phana mawuyifuna la uyithanda laleyi trap layer these days ethandwa ngabantanga. Serious music ikhona khona phana laba bathanda into ezi-conscious yabona. Yeah, love songs khona khona phana yabona, bathanda ukujiva khona khona phana yabona.
Sebenzi kaMsizi K iyatholakala ebulenjini njalo labo abafuna ukuxhumana laye bayenelisa ukumthinta ku-email yakhe ethi msiziK@gmail.com. Ukhona njalo la kufacebook lapho asebenzisa igama elithi Msizi K kanye lakutwitter @msiziK. Nangu ephuma enkundleni ngengoma yakhe ethiwa Zonke layo etholakalayo ukudlala de elithiwa Bazovuma. Made Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sis K uhlabela ke kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje mthwakazi kwanele olivalelisayo ngutungami lenkomo lingayikatshanalo uyalandela uhlelo lwe live talk lila